ngemva ngale bese sithabile sithi thina hayi nombolo ziyehla kodwa kulusizi kubani inombolo ziyaqansa khonapha kobulawo lelizwe nje kwezindawo kodwa kuzisusizi ukuthi sithola imbiko yokuthi sokulama hotspots khonapha kobulawayo emzini omkhulu wakobulawayo indawo zenkulumane emakhandeni lalezi ndawo ezingenhla ngapha kwedolobho lethu khonoko sisusizi kakhulu okutshengisa ukuthi kutho ukuthi sesidinga ukuthi njengezakhamizi sikhumbuzane sicebisane ukubana ekwenzeni kwethu okuhambeni kwethu sibe lokunanzelela ngoba lo mkhuhlane okhona and ubhahile and futhi sinanzele ubana siyatshela ukuthi ungananzela abane asebehlaselwa umkhuhlane ngobuningi ngabantu abanye abaphuma elizweni kusitho ukuthi umkhuhlane usukhona phakathi kwelizwe sesiwunikana nje lokho kuzisize kakhulu kodwa-ke kufake futhi kusivusa ingqondo sokuthi sibone ukuthi siyalandela izimiso neziqondiso ezafakwayo ezokubana sizivikele ekumemetheni lo mkhuhlane ngoba singaqhubeka sinje kule ngozi yokubana abantu abaningi bazahlaselwa sigcine silahlekelwa yimiphefumulo eminingi njalo labaningi besiba ngabagulayo lokho kulusizi kakhulu
ngamanye amazwi uthi wena abantu abazilandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende
kulusizi kakhulu sikutshela ukuthi sinazele abantu abaningi izakhamizi eziningi zikhanya zilokudelela okuthile ngoba ngakhangela nxa uhamba khonapha phakathi komzwa kobulawayo abantu bayazihambela bengagqokanga amamaski abantu baphonga uminya nantando yabo abantu abalandaba nje bezicocela kutshengisa ukuthi abantu linto abakayizwisisi labanye khona ukuthi azi-sanitizing izinto engena esitolo uyabona sebizwa yilaba esitolo omunye ungathi la ulahle izandla ukuthi kafuni lokusanitizwa so khona kuyasikhathaza ukuthi abantu bakhanya okwenza lo mkhuhlane umemetheke kuyindlela lathi esiziphatha ngayo esingathina yi-attitude abantu asikafiki esigabeni sokuthi semukele ukuthi lo mkhuhlane ukhona kodwa eqinisweni ubana umkhuhlane ukhona engxenye vele yokwenza umemetheke ngendlela esiziphatha ngayo and kule ngozi yokuthi ngaqhubeka siziphatha ngale ndlela singagcina sibe singena kuleyanye i-lockdown esabekayo kodwa wathi kuphela izakhamizi sinanzela futhi even khonapho ngakhangelayo le mabhasini lapha akozubko ikakhulu le mthoveni abantu bayagcwala nje baloda abantu baze bagcwala ama-seats akula social distancing leyane ebaliswayo thina siyakhoza uzubko ngezinye indawo ezibangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke engxenye okuqakathekile ukuthi engxenye futhi labona abamabhizinisi ezitolo lapha sokufanele kube le ndlela yokuthi abantu bazame ukunqabela ukuthi nxa ngena bengangeni baminyane kube le namba ethile nane elingithile elingena phakathi abanye basale phandle ngoba lokhu singakokela sikule ngozi yokubana singawo umkhuhlane ungasihlasela kodwa-ke lathi siyaxwayisa ikakhulu kuzakhamizi ukuthi hatshi asiziphatheni kuhle sihlonise izimiso kwenzela ukuthi lathi sinesi ukubana lo mkhuhlane ungamamile kusiya phambili ngoba impilo siyiphila kanye singaqhubeka siziphatha ngendlela esiziphatha ngayo kule ngozi yokubana sizahlaselwa lo mkhuhlane sicine sihlaselwa imiphefumulo eminingi so siyacela sincenge izakhamizi ezinhle ukuthi asiziphatheni kuhle singalabo ozobe ukuthi abahloniphe abantu bangagcwalisa amabhasi basanitize amabhasi abo njalo babe zikenzana nxa bengena bangena bagqoka amamaski ngoba babe bazingena bezihambela kungela muntu lendaba lapho.